inhlanganiso leyi ekukhiphayo i-report yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile. Kodwa ngingathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha okwe-good governance lokho ngibona kakhulu kakhulu ngigcizelele ku-new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Yikho lapho embone khona sokule nto eziningi ezitshengisa sibili ilokuze niye-good governance. Kodwa-ke okusitshaya kakhulu lanxa kusenzakala khonokho yindaba esizilwisayo ze-corruption. But i-good governance yehulumende ekhona esegcekeni. Kodwa-ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba amakhiwa la anjengabo-Britain labo-America yibo kade befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi kukhulunywa kubi kuphela.
Kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasotsha lokuhlukuluzwa esesike sakubona njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga.
Izitha zethu lezo ikakhulu besebenza labo America labo Britain lokhu kusenzwa njalo futhi kathe silezitha zethu ze-G40 yize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lithala liphakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo and amanga nalawo nkomo anithanda ukuthi labantu abakhulumayo bayakholwa amanga wona lawo ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kathe sikhuluma ngohulumende lo omutsha mina angikaboni kokuthi abantu bayahlukuzwa ngama-social landline kuvela ngaphi khonokho akulabantu abahlukuluzwa kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile.